Kolanjalo hliziyo yam Kolanjalo sewudlulile Kolanjalo hliziyo yam Kolanjalo sewudlulile Wenzekile ngeke waphinda futhi Kolanjalo Sewudlulile Wenzekile ngeke waphinda futhi Xola njalo Sewudlulile Xola njalo